endabeni zethu lamhlanje. Kulilanga lokunanza uzibuse lamhlanje sikhangela obekusenzakala kundawana zonke zelizwe kunye langaphandle silonda imbali yaleli langa. LeZimbabwe linanza iminyaka engamachumi amathathu lasithupha lithole uzibuse ingcwethi kwezempilakahle zisithi ukwehla kwenani labantu abalegcikwane le-HIV kuyancomeka. Kwezemidlalo, iqembu le-Chicken Inn liphakamisa inkezo ye-Independence Cup. Ku-Live Talk lamhlanje sihlaziya ilanga likazibuse lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-8 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930-12080-15460 kHz ku-shortwave. Inombolo zethu ze-WhatsApp zithi 001-202-465-0318. Siyatholakala njalo ku-Facebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele.